esintwini sakithi umuntu ofileyo uyakhalwa kumbe uyakhalelwa ke bayakhala kakhulu abangabangani bakhe nezihlobo zakhe kodwa ke ungakhohlwa ukuthi umuntu onjengorobert mgabe kulabanye abangasoze bakhale ikakhulu abantu bemathebeleland bangakhumbula ukuthi ngaphansi kombuso wakhe waba lekhomandi eyamabutho eyangenela abantu bemathebeleland kwafa abantu abadlula i-20,000 abantu abanjalo abalezihlobo abangazingcwabanga abalezihlobo nabantwana abangalaboyise abalezihlobo ezilabantwana abazintandane bayakhala ke bakhale ke hhayi ukuthi bakhalele ukuthi umgabe ufile kodwa bekhalele ukuthi kona waze wafa umuntu omubi owathiya sizintandane
kodwa bakhona abamncomayo abathi waletha umhlabathi ezandleni zabantu abansundu kanti lo mnotho lawo wawuhluthuna ezandleni zabelungu wawusa ebantwini abansundu
hayi mina lokho kamvumelani lakho-ke engingakutho ukuthi umgabe esingathi sibili into abangathi bamncoma khona ukuthi waba ngabanye amakhomandazi-ke abaphathekayo ukuthi kubuye uzibuse ngo-1980 kuthe kusuka khonapho-ke akulanto ayenzayo konke sikubonayo lo mnotho abakhuluma ngawo umnotho wangkhona sukubhidlikile la mapulazi ukuthi wanika umhlabathi ebantwini amapulazi angikhona kawaphumisi lutho siyafa ngendlela sikhuluma kunje nje akula mabele akula mumbu ngenxa yokuthi-ke lawo mhlabathi wahamba ezandleni zabantu abangawusebenzisiyo so kamboni ukuthi into esingamncoma ngayo leyo